Endabeni zethu lamhlanje uMongameli Robert Mugabe ukhangelelwe kusasa ukuthi uzaqalisa ukukhankasela ukhetho lukaMongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Abantu abaningi abahlala esabelweni seMatabeleland and South bathi kuyamangalisa ukuthi abalandeli bebandla leZANU-PF yibo bodwa abanikwe imigodi yokwemba igolide eBhalakwe. Kulabantu abaningi abenza inkundla ezijiyeneyo ebulenjini be-internet abathi kuyethusa ukuthi umntaka Mongameli uNkosikazi Bona Jikore ngomunye walabo abakhangelane ngokumemethwe ngobabona kude izingwalo lokunye okufanayo. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo labesifazana asiyihluzeni bomama sihlolisisa ukwesaba kukaZulu eZimbabwe othi kulakho ukuqhamuka udlakela kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ozayo. Thumelani imeyili yezelweni kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi kuWhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.